So isukwenzele kathi sibuhamba kusithi phansi ukuthi sikhulumisane ukuthi besinike ingazelo besinike amaphepha besinike any information ephathelana ledwaba lonoma water meters ukuthi beze bekukhulu becabanga ukuthi sebefuna ukwenza khonokho kabe kuthathe ngaphi kulungele ngaphi uZulu then singabona ukuthi hayi kulokunye okungachachiyo. Sina futhi nxa sikhulumisana lezakhamizi lathi siyabe sikhulumisana lezakhamizi sizwisise ukuthi i-premier framework ye-city council yini isuka ngaphi isiya ngaphi i-advocacy nxa isiya phambili siye phambili abantu bekwazi vele ukuthi vele khona kusuka ngaphi kusiya ngaphi
ibe limi ngaphi ngalolu dabo kokuthi i-council ingaqhubekela phambili kuyini elizakwenza
indaba zama-policies izindaba ezifuze ziwenze ngama-councils. Kodwa ukuthi ama-council ayenze i-policy umthetho soba lokuthi ama-councils should afuze ekhulumisane lezakhamizi izakhamizi zizwisise ethiwa ngesikhiwa i-consultation. So ngaphonge ukuthi kuyabe i-policy ephonge ku-introduce abantu bengakwazi lokho kuyabe kungalunganga ikathi sisesibangeni senesi ukuthi sizwisise. So singabona i-policy framework yakhona ukuthi injani ilakho ukuthi nakani ukuthi abantu bazaqalisa njani ukuphila le policy yakhona. Siyabe sesikhulumisana-ke at that level nxa sesibona ukuthi ipolicy yakhona ikhona yini. Singathi sikhuluma kunje maybe vela kula lapho policy framework ekhona okuthi nxa sekunjalo kumbe sithi maybe kusithi council eyale le information enjalo kuyabe sekusithuma nje thina ukuthi maybe siye emthethondaba ukuthi sithole maybe isinqumo esifosa usithi council ukuthi esinike information enjalo.
Singabona i-council imangalelwa emthethwandaba ngalolu daba
kuyabe kusuka ukuthi siyabe sithole information enjalo kusithi council njalo ukuthi sikhulumisana njani lo city council nxa kule nsolo esilazi ukuthi u-city council insolo lezi uzazilungisa njani ukuthi umuntu wonke ekhululeke nxa kubuya ipolicy ibe yipolicy ethakazelelwa nguZulu. Nxa kungayisikho khonokho then hayi kusho ukuthi sizabona mebe ukuthi umthethandaba layo uzawukhida njani indaba yakhona.